Amabandla ezombusazwe asephakathi kokulungiselela ukuyabhalisa amabizo abantu abazancintisa bewamele emthethwandaba we-nomination court mhlaka 14 ngenyanga ezayo kulandela ukwaziswa kwelanga lokhetho ngumongameli Mnangagwa izolo. Nanku okufunwa ngumthethwandaba we-nomination court. Ukuze umuntu avunyelwe ukuncintisa kukhetho lukamongameli welizwe kumele abe leminyaka yokuzalwa engamatshumi amane kumbe ephezulu njalo kumele abhadale amadola ayinkulungwane eyodwa i-$1,000. Kumele akhethwe njalo ngamalunga ebandla lakhe aphezu kwalitshumi esabelweni sinye ngasinye ukuze avunyelwe ukuncintisa yi-nomination court. Abancintisa kukhetho lwamalunga edale lephalamende kumele umuntu abe leminyaka engamatshumi amabili lanye i-21 kumbe aphezulu. Kumele abhadale njalo amadola angamatshumi amahlanu i-$50. Ukuba ngukhansila iminyaka iyafana leyamalunga ephalamende. Umahluko yikuthi nje akulamali ebhadalwayo. Sixhume isiphathamandla se-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Umnumzana Khaliphani Phugeni lo mnumzana Sengezo Chabangu owebandla le-PDP elikhokhelwa ngonkosikazi Lucia Matibenga. Sibuze ababili laba ukuthi amabandla abo asefike kuliphi izinga ngamalungiselelo okhetho. UChabangu usungula lingxoxo.
Sesiqedile kuyona leviki zakhipha wonke ama-candidates countwide, wonke abazamela iphalamende, omama labobaba lamajaha lamantombazana abazimiseleyo. Ngiphuma kumeeting lapha ade sikhangela khona ukubana ilizwe leZimbabwe liphoselile 10,000 ama-polling stations. Kutho ukuthi-ke sizafuna ama-polling agents, election polling agents. Sibe sihlela khonokho ukuthi kumele sikhangele sihlalise kathesi ukuthi sitraine abantu abangaba yi-50,000 ngoba sizafuna 5 polling stations. So sizafuna about 50,000 ilizwe lonke leli. Konke lokhu kumele sikwenze sisiyafika i-nomination court, njalo sikhangele futhi ukuthi kuviki elilandelayo loneli sizabe sesikhangela-ke sithatha ama-CVs wonke ama-councillors lamaphepha konke ama-papers abaqondile ama-birth certificate labalawo konke ama-papers akho konke kukhona ukwenzela ukuthi i-nomination court ekhona mhlaka 14 wonke umuntu angaze ehluleka omela i-PRC ukuthi angene kulolu khetho oluqakathekileyo.
Mnumzana Phugeni, iselilawo amabizo abantu abazancintisa belimele elizawabhalisa e-nomination court mhlaka 14?
Hayi, sesiphushile ngempela. Khuluma nawe kwamanye ama-province sesiqedile leyo process, kwamanye sikubo 80% nje. Cabangaleli impelaviki elizayo siyayiqeda nje yonke le nto siyaqeda ngayo. Engakusho ebantwini bakithi ukuthi abazilungiselele, inkululeko yabo isifikile. Sengesabi lutho, sizilungiselele ngempela ukuthi sibamele. Ngikubonile ubunzima esihlangane nabo, sibizwa ngamagama okubana singama-dissidents befuna ukusishisela endlini, ebhekile uMnangagwa engenzi lutho kodwa eqhubeka ethi ukhetho luthule akuzukuba loDlame ngoba yena engqondweni yakhe uDlame kuphela luDlame uma lusenzeka kwabanye abantu, kodwa uma lusenzeka ebantwini abawabiza ama-dissident akulona uDlame. Njalo into esiyibonayo ukuthi yena nalo umfana lo omncane lo wamanga lo basebenzisana bonke ukuthi abantu bakithi babatshela amanga benze zifasi kuthanda bayasinakekela, kanti bafuna ukuthi bawine nje ukhetho uma beqeda lapho sebehambile beqhubeka ngendlela yokuthi basibona ukuthi thina siyinto nje yokubavotela bese beyahamba bengasinakekeli. So abantu bakithi ngifuna ukubakhumbuza ukuthi inkonyane enhle ngekhothwa ngunina, bangakhohlwa imisebenzi emihle eyayenziwa ngumama uDr Khuphe engu-Deputy Prime Minister, ethatha umholo wakhe ebhadala ukuthi omama bengabhadali ezibhedlela, evuselela impilo leyani yayisivaliwe nje sokulugebhezi lokugcina abantu ukuthi bashe.
Cabango ku-PDP lakumanyano wenu liyasuthiseka yini ngenguquko ebikhalelwa ngamabandla amaningi kwezokhetho?
Asisuthiseki, kumele sikukhangele ngalindlela ngeliso njalo elibanzi ukuthi abantu bethu even lanxa kuregistration kuthiwa abahambe bayeregistra ukuvota bebelokhu be-intimidata besukumezwa besikhangela sibona abanye amasotha ikakhulu kumbela laba ababesebenzela ibandla elibusayo belibuza abantu ukuthi this is the voting slip yakho lokhuyana bekusenza abantu bahambe bephile besiyaregistra njalo bekusenza abanye bangaze bahamba ukuthi bayeregistra yesa kubuye futhi ukuthi bona abaregistrile kube thuse ukuthi nxa sizathathelwa ama slip ethu leyi i-system ezasetshenziswa ka-TSDVR kasiyijayelanga e-Afrika kasiyazi i-Afrika iyaqala eZimbabwe kutho ukuthi angisoke ngikwanise ukuvota ngikhululekile so yizo izinto kade sihlangana-ke nazo lezo kundlela ka-TSD kasikabi neqiniso lokuthi yona i-voters roll izaphuma ime kanjani asikabi leqiniso lokuthi kuzaba lama companies yini azakwanisa ukuthi athi audit i-voters roll ekhona so sihamba sikhula kuyona leyo election kodwa i-victory is certain ngomama umjuri la ngama-candidates esizawafaka
lina liyasuthiseka ngenguquko ebekhona kwezokhetho phuke
singeke uze usuthiseke ngempela eZimbabwe ngoba siphila ngabotsotsi ngabantu bamanga kodwa into engifuna ukuyitsho ebantwini bakithi yikuthi kulalokhu ngesilungu abakubiza bethi there is no injustice that lasts forever so lobu buhlungu esihamba kubo kuzophela akukwazi ukuhlala bukhona even abantwana baka-Israyeli labo bagcina bephumile ebugcikini baseGibhithe sizaphuma okwamanje engifuna ukuyigcizelela kakhulu ebantwini bakithi yikuthi abaphume ngobuningi babo bayevota ngoba noma kuthiwa ivoti liyatshontshwa awukwazi ukuthi ulitshontshe ma abantu abaningi bevotile bavota against wena bavotele omunye umuntu akuze kuphumelele ukuphila kwabo so abantu abaphume ngobuningi babo kho konke igovernment ekuzamayo ukuthi irobha abantu bangaparticipate abaphume ngobuningi babo
umnumzana Khalipani Phukeni ngowecele le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe ubexoxa ecingweni lomnumzana Sengezochabangu owecele le-PDP elikhokhelwa ngunkosikazi Lucia Mativenga kwanele mthwakazi omuhle olivalelisayo ngomathokizinduna untungamile inkomo lilane
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zezimbabwe
tinotendani kuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
lilani
murara zvakanaka mhuri yezimbabwe